khathesi ke ngikorona virus kungakhonza sina akasizange sime akuzange kube lenkonzo singakhonzi ngababiza abazalwane ekhaya lami ukuthi buyanini sikhonzenini sigqokeni ama masks senzeni ama social distance sisanitize sikhonzi singelukeli ukukhonza ngoba singahlala singakhonzi sizagcina sesifiwa kodwa abanye besaba abazange babuye ukuthi sikhonze kodwa abanye bebebuya sibili sikhonza okwakhathesi khona khona sokuthi ekugcineni bese sibaningi kakhulu abantu sebebuya ngoba besiyitshaya la ma-keyboard beze siduma sibuya amanye amabandla baripotwa ukuthi bayakhonza bahle besaba kodwa mina ngathi hayi bazalwane sinesazi uNkulunkulu ulathi njone ejilo laphana ukuthi mosi ngilawe ngathi uNkulunkulu ulathi akula kubotshwa esiza kubotshwa asikhonzeni
kodwa libe linanzelela iziqondiso zonke ze-social distancing lokumaska
yebo sikwenza sibili besi
udubo lolo olwe-coronavirus luliphathe okungakanani lina njengesigaba njengenkonzo yenu
hayi esigabeni lasebandleni hayi kayikho emphandleni hayi akulahlupho sibili hayi akulahlupho sibili ngayi-coronavirus akula mntu oko wafa esigabeni ngayi-coronavirus
Ikho-ke kathesi sokukhulunywa ngejekiseni le-vaccine selilizwile yini khona ngapho emangweni wenu
sesilizwile ye ye siyakhuthaza sibili ukuthi sihlatshwe kodwa abanye bathi kabafuni ukuhlatshwa sithi abantu kabahlatshwe ukuze sivikele umkhuhlane ngoba siyababona sibili ama-front lines lapha ku-TV behlatshwa ye siyabakhuthaza sibili abantu ukuthi hhayi lingayengani abanye bayayenga abanye bathi singahlabeni umuntu asuka ayehlaba kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe lami ngibatshela ngitsho njalo nti silezitapa lapha endalweni lapha sasihlatshwa kudala bona o-BCG bonapha ngithi hhayi ukuvikela kuvele kunjani kuqakathekile manje hhayi abaningi abakuzwisisi sibathi hhayi kuthiwa ungahlatshwa abantu bangahlatshwa bayafa ithi hhayi thine enyuzini asikambona ofileyo